izimali zonalezo eze sithi ngalawe lokhu singenile ngo-2013 sokuze kwaba namhlanje impilo yephalamende siyaphela athi zake sithole ngitsho le peni elilodwa nje AFPUL besithola i-fuel score lapha nalaphaya kodwa isikhathi esiningi leyo mali ingatholakali sicina ke sithatha khonokho umholo okuncane kusiba yikho esikusebenzisayo ukuthi sikwanise ukubuya emsebenzini nokubuyela njalo emakhaya ukuthi siyokwenza umsebenzi osokusenza ke ukuthi kube angani amalunga edale lephaliyamende wona yiwo asesenza ukuthi unkulumende esebenze ngamafitshane sebe-subsidizer unkulumende ukuthi umsebenzi kahulumende wenza kahle.
Limanyene yini lingamalunga edale amabandla wonke kumbe bekungamabandla MDC kuphela?
Izolo abaningi abakhulume kakhulu lanamhlanje ngabebandleli kusayi. Umsekeli kaSifiso uke wazama ukuhlalisa phansi omunye wemalunga edalela ephaliyamende ebandleni busayo emtshela ukuthi angikhangelelanga ukuthi wena usuke ebandleni elibusayo ngakhuluma ngento leyo. Kodwa-ke ilunga ledalela ephaliyamende lamphendula lathi hhayi into esikhuluma ngayo leyo kayinani le bandla lezombangazwe.
Uhulumende ulikweleda malini?
Izimali ziyachiyachiyana ziningi ziningi kakhulu Chris izimali. Kodwa ziyachiyachiyana ngoba siyabona ukuthi into eyenzakalayo ngeyokuthi kwesinye isikhathi ifuel yakho esiyithola iya ngoma ohambayo so kuya ngokuthi umuntu usibakhathala kanganani le phaliyamende kanti njalo ama-sitting allowance lawo aya ngokuthi wena uhamba kanganani ephaliyamende lovano okunganani imali so-ke ngenxa yakhonokho zithiyathiyeni izimali kodwa hayi sikhuluma ngezimali eziningi sibili ngoba amanye amalunga nxa sikhuluma la ngefuel ngibona ngani iyafika kubo-25,000 kubo-30,000 ilunga ledale lephaliyamende lilinye